sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani zulukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane lapho lingali khona olomukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhla ka 22 Nkwenkwezi 2018 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
umnumzana kaSukhwele ubethule ubengasifanelayo labantu bengafaki ingqondo yakhe ebulendini ethethisana labantu ukuthi ukuthula kwakhe wayevele ngumuntu owayekhangelele ukuthi ngelinye ilanga uzabuyela ekhaya ezozama ukuqoqa.
Owayengumphathintambo wezabelo njalo eqoqa inhlelo zebandla lezanu-P F umnumzana Xavier kaSukhwele obaleke elizweni nyakenye uphindele ekhaya lamhlanje.
Ikhona iZimbabwe Anti-Corruption Commission elugandla oluzimele lodwa. Nxa umongameli welizwe ezakwakha olunye ugatsha oluzabhoda ngamuva kwalolo luzimele lodwa, lokho kutsho ukuthi kukhona umongameli welizwe afuna ukuthi kufihlwe kungabonwa yile inhlanganiso ezimele yodwa.
Ingcwethi ezicubungula izombusazwe sezisole umongameli Emmerson Mnangagwa ngendlela asungule ngayo uhlangothi lokuhlolisisa amacala ezenkohlakalo. IZimbabwe isibhale incwadi yokucela ukubuyela ukuba lilunga lenhlanganiso yamazwe ake abuswa ngeleBhilitane eye Commonwealth. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Owayengumphathintambo wezabelo njalo eqoqa inhlelo zebandla lezanu-P F umnumzana Xavier kaSukhwele uphindele ekhaya lamhlanje ngemva kwengxenye yomnyaka esuke ebaleka ngesikhathi kokugenquka kombuso kawemongameli Robert Mugabe. UkaSukhwele ufike egcekeni lendizamtshina yeRobert Mugabe International Airport lamhlanje eHarare evela eSouth Africa. Phambilini kokufika kwakhe bekulexuku lamalunga ezanu-P F kade litshengisela liphethe amabhakani alotshwe okutshiyeneyo okubalisa ukuthi ukaSukhwele kabotshwe, imali yethu siyayifuna, lokunye okunenginengi. Uthe esehla endizamtshineni ukaSukhwele watshela intatheli zindaba ukuthi usephendukile ekhaya ukuzoziphumulela, hatshi ukuzokhokhela ibandla le-National Patriotic Front njengalokhu okuphume kwamanye amaphephandaba. Amapholisa ensitha ahle amdumela ngemibuzo kodwa amkhulula wazihambela emzini wakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kutshengisa ukuthi umnumzana Mnangagwa lokhu ade kukhuluma yena sithi uzaxulelana labantu ababemhlukuluza kungaba kuliqiniso, kodwa kule ngozi khonapho, ngoba ingozi yakhona yokuthi nxa yena wathi yena ufuna ukuthi alungisise ubugebenga ababuzana u-P F ubugwelegwele lobucile ababukhona i-corruption, uzawuthini ngabo bona laba abantu abaphendukayo? Ngoba siyazi ukuthi vele abakhona wehluleka khona ukubafaka entolongweni. Asekutshengisela vele ukuthi uthi abakhona sezichelesele sengena embusweni kaselandaba.
Manje singabona abanye abafana lo mnumzana Jonathan Moyo laye ephenduka naye elizweni kulandela ukuphenduka kukamnumzana kaSukhwele.
Angikholwa, ngoba ngasinanzelele ukuthi umnumzana kaSukhwele ubethule ubengahluphanelayo labantu bengafaki ingqondo yakhe ebulendini ethethisana labantu ejikela omnangagwa amatshe ukuthi ukuthula kwakhe wayevele ngumuntu owayekhangelele ukuthi ngelinye ilanga uzabuyela ekhaya ezozama ukuqoqa. Okwakhathesi mfowethu angiboni uJonathan Moyo ubuhlungu alabo kutshengisela ukuthi lolaka lakhona hatshi siphinde sibe kwazibhela ukuthi wavule ulecala elezimdf angiboni ukuthi owakhathesi umnumzana umoya uzaphenduka
manje ubona ungani bukhona yini ubufakazi bokubana umnumzana kasukuwere engaba elamacala ayabalekela elizweni
mina uyazi ukubona kwami ukuthi nxa uchombo lo Obet Mpofu lalabana ujaha labana bathatha izimali zeziyesa labana okivayo belokhu bebhodabhoda emalokishini kukhanya vele bengabanjwanga icala elingaba elingaba lokhasi kuri ngelanye elinye imenza ukuthi yena abe engumuntu wobutshwa kodwa nxa kuthiwa khona waye ngathi uyaphathisa ukuthi umbuso wakumnangagwa ungabi khona ukhanya ngathi kwakuthiwa kumbe kwakubhadala izimali nuthi kuya bila amasotsha avela ngaphi ngaphi nxa kuleli icala lakhona asilazibhele kahanje kahanje ubedaleni anje laye uke yena nxa nginecala angihanje ubedaleni
alo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Ezinye ingcwethi ezicubungula ezombusazwe sezisole umongameli Emmerson Mnangagwa zisithi akalandeli isekelo sombuso welizwe ngemva kokusungula uhlangothi lokuhlolisisa ngezehlakalo oluzasebenzelana le-ofisi yakhe. Kodwa kulabanye abalamukele ngenjabulo lelinyathelo besithi liqakathekile lolo hlangothi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omnomzana Decent bajila ngomunye wengcitshi yezombusazwe othi zikhona ingatsha zikahulumende ezivele zimele zikhangele ngendaba zenkohlakala ngakho ke akudingeki ukuthi umongameli abombe olunye uhlangothi.
Zikhona ingatsha zikahulumende ezahlelwayo ukuthi zizasebenza zikhangele indaba yokungaphathwi kahle kwemisebenzi kahulumende kumbe ukutshontsha. Akudingakali ukuthi kuphinde kube lakho okunye okungezelelweyo ngoba amapholisa akhona nxa umuntu ethe wabanjwa xhaka. Nxa kukhona ukuxwayisisa kumele kwenziwe ukuthi kuze kubonakale ukuthi kuyini okwenzakeleyo. Ikhona iZimbabwe Anti-Corruption Commission elugandla oluzimele lodwa. Nxa umongameli welizwe eza kwakha olunye ugatsha oluzabhoda ngamuva kwalolo luzimele lodwa, lokho kutsho ukuthi kukhona umongameli welizwe afuna ukuthi fihlwe kungabonwa yile inhlanganiso ezimele yodwa. Akukho emthethweni ukuthi kube khona ugatsha olubhoda ngamuva lusebenza lo mongameli welizwe. Lona lukhona olulungiswe yisisekelo sombuso olunjenge Zimbabwe Anti-Corruption Commission.
Enye njalo ingcwethi yezombusazo umnumzana Silethemba Nyoni uthe lo ngumsebenzi okumele uqondane lekomiti eyabunjelwa lokho eZimbabwe Anti-Corruption Commission.
Nxa upresident esithi usele unit ezabikhangela ngeze-corruption eZimbabwe, sifuna sitshele nxa izabamba lama-ministers akuhulumende yakho, njengoba abanye bakhona bele ndumela zokubana bangcolile nge-corruption. Abantu abaningi bethesa u-Obet Mpofu umlando wobusela, ekakhulu endaweni zasemathebelelendi yonke, kodwa kwakahanjiswa enkantolo. Lalabo ababesithi targeted by Operation Restore Legacy basasephandle, lo ngumsebenzi ka-Minister of Justice, ingakho kumele sichazele ukubana le unit entsha izasebenzisana njani lokubana ngeke kube lokudonselana ku-corruption.
Osakhulayo umduduzi moyo uthi uMnangagwa engabe esungulelo uhlangothi ngemva kokubona ukuthi izakhi iyehluleka, kodwa waphanga wathi kumele umongameli enze lokhu elandela umthetho.
Ungaba isizathu salokhu yikuthi iNational Prosecuting Authority lezakhi iZimbabwe Anti-Corruption Committee kukhanya izinja ezingelamazinyo. Akula abantu asebeke babojwa njalo sibona ubugwelegwele lokho buqhubekela phambili kungelamanyathelo athathwa zinhlanganiso lezi zombili. Kodwa umongameli uMnangagwa bekufuze alandele iconstitution ekusungulele lolu gatsha olutsha, kumbe bekumele axotshe izisebenzi zonke ezingayenzi imisebenzi kakuhle kwinhlanganiso zezakhe le-National Prosecuting Authority. UPresident Mnangagwa kukhanya engahlelanga kahle ukusungula lolu gatsha olubona ngobugwelegwele ngokusemthethweni.
Umnangagwa usungile uhlangothi lokuvimba imisebenzi yenkohlakalo ngeviki edluleyo ethi luzasebenzelana lekomishini ezakhi lamapholisa ekuqedeni lolu hlupho elizweni. Abaningi bathi umthwalo ophethwe yiZimbabwe Anti-Corruption Committee leZRP ubususiba mkhulu kakhulu, yikho umnangagwa ebone kuqakathekile ukusungula lolu hlangothi lalowa abanye bekubona njengokuphula isisekelo sombuso welizwe. Lokhe wathatha intambo zombuso, abanye bathi umnangagwa utholakala eseqa izabelo ezithile zesisekelo sombuso kungenani lokuthi yena ngokwakhe uligqwetha njalo ube lesikhathi eside ephethe inhlangothi zomthetho kuhulumende kwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiyu Gibson Bebe.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
IZimbabwe isilobe incwadi yokucela ukubuyela ukuba lilunga lenhlanganiso yamazwe ake abuswa ngeleBhilitane eyeCommonwealth. Lokhu kufakazwe ngummeli weleBhilitane eZimbabwe unkosazana Catriona Lang emhlanganweni awenzela abameli benhlanganiso ezijiyeneyo ezezizalane zeZimbabwe esigodlweni seNgilandi eLondon. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseNgilandi.
Ukuthi iZimbabwe ingene kuCommonwealth kuzamela igcwalise izithembiso zokuthi kuzaba lokhetho olukhululekileyo, akusoze kube nodlame njalo amalungelo abantu azahlonitshwa. Unkosazana Catriona uthi okwamanje iBhilitane ngeke ithembise ukusebenza kwezomnotho lohulumende kaMnangagwa ngokugcweleyo.
From the economic side, we know that that group were not interested in re-engagement, frankly.
Kwezomnotho, siyazi ukubana asijabulelanga ukungenela yiloba nje. Kungalunga ukuba singenele ngenxa yamandla omnotho wethu. Asikudingi lokhu, sikwenzela ukwakha ukuthi ngemva kokhetho bebe sesimeni esihle sokuthola usizo ngoba yavela ngokumgceke ukuthi bazimisele ukwenza kuhle ukuba bathole lolu sizo.
Unkosazana Catriona ubuzwe ngokuthi umthemba kunganani uhulumende kaMnangagwa ngalokhu akutshoyo ukuthi uzakwenza ukhetho olukhululekileyo.
But they have to have free and fair elections. That's the point. Because if they don't, there's nowhere to go. So they will have, they can have power, absolutely.
Kodwa kumele babe lokhetho olukhululekileyo njalo olungela kuqilibezelana. Yikho okuyindilimba ngoba uma kungasabanga njalo akukho la abangaya khona. Ye, bengaba namandla okubusa, kepha umbuso wabo uzabe unzima, ikakhulu kuzwekazi lonke jikelele. Ngoba ngumkhankaso omkhulu okhangelelwe ngabaningi. Kodwa okuqakatheke kakhulu emhlabeni wonke bayabe bengaselalo usekelo. Ngokwamanje silamandla amakhulu edlula awabo njalo ilizwe labo liphakathi kwezikwelete ezidlula inkulungwane zezigidi zamadola. Ngakho kumele babe lalo usekelo lwethu ngoba ngeke beluxazulule lolu daba bengelathi. Ngakho yikho okusinika amandla phezu kwabo. Ngakho ke akukho okungenziwa andubana amazwe angaphandle laphesheya evuma ukuba umkhankaso lo okhetho lwababusi ukhululekile njalo awulabuqili.
Unkosazana Catriona uye phambili ethi kaboni lonyaka ukuthi ungaba lobudlwangudlwangu obujwayelekileyo uba khona ngesikhathi sokhetho eZimbabwe.
2013, they weren't nearly as violent. It was not perfect, but on violence, they were already told by SADC.
Mo 2018, babe ngela dlame olunene. Ye, babe ngenzanga konke ngendlela, kodwa babe tsheliwe SADC le AU ukuthi kungaba lo dlame ngabasoze bavunyelwe ukwenza lo umkhankaso wokukhetha umbusi uma kulo dlame. Lolu khetho siluthatha njengokuba betsho ukuthi ngeke kube lo dlame jikelele kumbe kube khona abathunyelwe ukuthi benze udlame, kodwa kangitsho ukuthi alusoze lube khona. Ngiyatsho nje okwenzakala ngomnyaka ka-2013 ngesiphangiphangi sokuthatha ingwalo zamabizo abantu abavotayo akungeke kwenzeke khathesi ngenxa yendlela izinto ezenzakala ngazo manje.
Unomvulanyoni ngumalayitsha laye obekhona kulomhlangano upha umbono wakhe ngakuzwileyo.
Umama lo uCatriona ubonisile ukuthi ibandla lezanu lizanqoba ngoba amabandla aliphikisayo ayalwisana njalo bakhankasa betshela abantu amanga kakhulu bezibonakalisa kuphela. Akulalutho abaliphathele abantu olukhanyayo ngaphandle kwamanga.
Unkosazana Catriona uthi kulokukhanya okuzayo kwele Zimbabwe njalo lelo lizwe lizavuka khwathu ngemva kokhetho. Unxume kakhulu uhulumende kaMnangagwa ngokuhlonipha amalungelo abantu njalo wethemba ukuthi ukhetho luzabe lukhululekile. Ngiyimele iStudio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection namuhla sixoxa labontanga abathi kabakamtholi umuntu omela izifiso zabo abangamvotela kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Nxa ungomunye wabo usazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe ubhale ekhasini lethu leFacebook ele VOA Ndebele ukuze sikuthinte ungene kuhlelo ngo-8 o'clock. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli Nkomo. Singangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanyamazwe. Abenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kuhlangothi lwezempila kahle olo World Health Organization bathi umonakalo ongadalwa ukuqhamuka kwemkhuhlane we-Ebola kwele DRC kungaba nganeno ngoba inkampani elungisa imithi eMerck isithumele umuthi wokuvikela ukusabalala kwe-Ebola othiwa V920 kwele Congo. Kweziphathelane lezomnotho lamhlanje, kambe eleZimbabwe lizatholani kwezomnotho kanye lezombusazwe ngokubuyela kwinhlanganiso ye-Commonwealth njengalokhu elilungiselela ukukwenza? Umbuzo lo siwuqondise kuMnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Kwezomkhonomi ngibone ngani uthi wona khona ngelokuthi iZimbabwe kayizi ku-Commonwealth nomkhonomi omkhulu njalo engawusebenzisa ukuthi ithole ukungena kwi-economy yamanyamazwe. Khathe sasilala ukuthi singalusebenzisa, singathi asazi izifanela ezidingakalayo ukusebenzisa singena ku-Commonwealth. Kodwa zikhona into ezincanyazanyana ezingatholakala ezifana abantu beZimbabwe abafundileyo abakwamanyamazwe aku-Commonwealth sebenzayo nelisi ukuthola imisebenzi kulezi zindawo, lento ezinjengokuvota khonokho kwenza ukuthi impilo yalabo bantu abangaphandle kwelizwe ibe ngcono and ukwenza ukuthi basebenzele imali engani tech xa xa embekhaso bethola imisebenzi engcono ngoba benga bayizizalene zesohlangothi lwe-Commonwealth.
Kwezombusazwe ke
ezombusazwe ngibona ngani kulodubo olukhulu kakhulu ukuthi ngoba ilizwe leBritain elilo eliphethe intambo ku-Commonwealth ngoba uQueen enguye umkhokheli wayo. Selizimisela ukuthi iZimbabwe sokufanele ingeniswe njalo ku-Commonwealth, njalo ibudlelwano bayo lamanye amazwe bulungiswe ngemva kokuthathwa kombuso ngu-President Mnangagwa.
Kodwa ubona eZimbabwe lilandela iziqondiso lezi yini eliziphiwe inhlangano ye-Commonwealth, ilungelo loluntu, kube lokhetho olukhululekileyo lokunye?
Akukho sitshengiselo esikhona manje esingayenza ukuthi loba banacabangela ukuthi iZimbabwe izilandela lezo zinqumo ngendlela ezivele zihlelwe ngayo ngesikhathi sonke. Okusegcekeni yikuthi lanxa ingazilandelanga i-Commonwealth izazama ukuthi indlela zokusiza iZimbabwe ukuthi ingene ku-Commonwealth nje kuphela, loba lezo zinqumo zingalandelwanga ezokhetho lezemali ngabantu. Ngoba siyabona ukuthi kathesi ukhetho so ukhankaso wokhetho siqalile ama inhlangothi ezifana le ZBCE njalo njalo kazikabi khona ukuthi zilungiselele ukuthi wonke amabandla akhankase ngendlela efanayo. Imithetho efana labo phosa labo ayiphalokhi khona, imithetho yokhetho kayikalungisiswa kahle, i-voters roll lokhu ikhanya ngani ilohlupho olukhulu kakhulu. Ukubhalwa kwama ballot paper kukhanya kuyinkulumo enkulu kakhulu. Khonokho kutshengisa ukuthi akukho nto lobe yodwa esitshintshile ngokuhulumende weZANU-PF okhona manje nxa sixabanisa lo hulumende obekhokhelwa ngupresident uMgabe.
Kuba sithi lanxa kunjalo i-Commonwealth lakho kwamukelele eZimbabwe ngoba ivelisa izimisele ukusebenza la.
Ngibone ngani i-Commonwealth izimisele ukusebenza la njalo ilizwe eliqhakathekileyo kakhulu ku-Commonwealth ngele-United Kingdom, and ilizwe le-United Kingdom selizimisele ngaphansi kobukhokheli kaTheresa May ngendlela efana lobudlelwano kade bukhona phakathi kweZimbabwe ngabo 1983-84 kuze kusuku 1987, ukuthi lanxa amalungelo abantu abengalandelwa, abantu bebulawa ngaleso sikhathi abanye benyamalala, iBritain ibidlelana leZimbabwe ibikhona ku-Commonwealth, i-Commonwealth ibikhangela eceleni yenzeka naye kuboni. Ngibone ngani sisesibangeni senesi ukuthi i-government ye-United Kingdom isizavumela ukuthi uhulumende weZANU PF aqhubekele phambili esenza umathanda ngendlela yokuthi lokhu kunceda iBritain ngodubo elalo nxa iphuma ku-European Union.
Alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, obexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseBhilitane. Izakhamizi zakoBulawayo sezimanyene zikhankasela ukuthi umanisipala walelo dolobho avule amaklinika isikhathi sonke, engavalwa ebusuku kumbe nqa kulikhefu. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Okwamanje amaklinika akoBulawayo avalwa ngemva kwehola lesithathu ngo-3:30 PM, kuthi ngempela viki avalwa ngo-12 PM ngamakhefu khona kawavulwa. Amaklinika alalapho omama ababelethela khona yiwo wodwa avulayo uhlangothi lokubelethela sikhathi sonke. Omunye wabaphatheke emkhankasweni lo, unkosikazi Patricia Chabalala, uthi ukuvalwa kwamaklinika akuthwalisi nzima izigulane kuphela, kodwa kwenza njalo ukuthi umasipala alahlekelwe yinzuzo.
Ye injongo yethu enkulu ukuthi sizama ukulamulela impilo ezilahlekayo ngesikhathi lapho abantu begule busuku. Yikho sikhulumisana ukuthi hayi sicela ukuthi amaclinics ethu asebenze 24 hours la ngeholiday asebenze, ngoba abantu abaningi bayalimala babhlide khona ukuthi athole iambulance ayafika ngale, afike ngale sokukonakele acina impilo injani ilahleka. Kuyafanana nalabantwana uyagula khona siswele imali yokumhambisa impilo ulandelayo, uvuke kusena usithi eclinic ubone sokuphambathekile. So yikho sikhalela ukuthi amaclinics ethu asebenze 24 hours ngoba njalo kuzizima ukuthi thina sithole imali yokuyanga kuma 24 hour service. Njalo sikhangelela ukuthi ukhansela uyakhala ukuthi ngalabantu, kanti imali zonezo esizisa kuma 24 hour lawana a private owned. Yindaba singasifake ekhansilini sibhadale khona phebusuku imali efunekayo ingene esikhwameni sika council.
Umnumzana Khumbulani Maphosa uthi sebeke baxoxisana lo council banikezwa izizathu ezenza ukuthi umunicipala ehluleke ukuvula amaklinika.
I-council sesike sakhulumisana naye ngakho lokho sayipha ugwalo olwalulama signature ezakhamizi ukuthi kwenzakale lokhu ngomnyaka ka-2017 ngo-November basiphendulile ke kulomnyaka ka-2018 basipha izizathu ezithile ezijeneyo ezigoqela ukuthi bathi bona abala mali yokubhadala abantu futhi uhulumende kabavumeli ukuthi baqhatshe njalo bakhangelele ukuthi kwakhiwe izibhedlela ezavula 24 hours. Kodwa sinasithi njengezakhamizi akuhluphi konke lokho, kusesamelela ukwakhiwa kwezibhedlela awavule wona lawo amakliniki esilawo emalokishini. Okwesibili esikujo njengezakhamizi ukuthi imali yokubhadala abantu ikhona, ngoba sikhathe sikunjenje kule mali ye-retention le ekhona, i-retention scheme singayisebenzisa ukubhadala.
Isakhamuzi saseMpophoma unkosikazi Rosemary Chuma uthi ukuvalwa kwawo sekudalela abazali inhlupho ngoba sebebanjwa ngamandla ukuthengela abantwana imithi okumele bayinikezwe kungelambadalo.
24 hours yiyo esesivalela konke khonoku ukuthi khonkhona abantwana bona babe sebethenga amaphilisi konke lomuthi okukhwehlela, kodwa nengale ekliniki bengavali ngani ngo-3 ngabayenze i-24 hours. Sokungaba nje ukuthi kungangenela nje ukuthi abantu sihlanganini sixoxane njengabafazi abancane labadala sikuyenze njengasephelandaba laphana. Ephelandaba yi-24 hours ukuthi umuntu noma sibili ehlelelwa sibili uyahamba khona live ngomchova uyakwanisa ukufika ungavalwa, kodwa nokungaba lapha eclinic ungavalwa ngo-3 thina senze njani nxa sigula shawa amakhanda sakwanisa ukuthi kumbe besipha amaphilisi kodwa nxa sokuvaliwe siyenza njani, asila mali asisebenzi.
Ezibhedlela kanye lemaklinika eZimbabwe yonke jikelele kulokusilela okukhulu kwemithi odokotela kanye labongi, njalo uhulumende waze wamisa ukuqhatshwa kwabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Wele Iraq kuqakathekile ukuthi kugejwe omaqhuphula lokunye okwagejelwa phansi ngamalochacha awe-ISIS. Lokhu kuzakwenza ukuthi abantu baphile ngcono kulalokhu abahlangana lakho nsuku zonke. Wathi ibutho le-Iraq Security Forces lisehlula amalochacha awe-ISIS lincediswa libutho le-Global Coalition to Defeat ISIS elikhokhelwa lilizwe leMelika. Amalochacha la agebhela omaqhuphula abaningi okumangalisayo ukwenzela ukuthi kuthathe isikhathi eside belwisane lawo. Amalochacha la ayifuna njalo ukuthi kubulawe abantu abaningi kakhulu kanye lebutho le-Iraq lalabo ababebancedisa. Indawo lapho kucengwa khona amanzi asetshenziswa nguZulu eDawasa Water Treatment Facility kayizange ibhidlike ngesikhathi isezandleni zamalochacha la langesikhathi esehlulwa libutho le-Iraq. Kodwa ke amalochacha la afaka omaqhuphula abaningi endaweni le ukwenzela ukuthi kufe abantu abaningi njalo kufe lamabutho. Ziningi indawo ezifana lale eMosul lapho okulabantu abathwele nzima ngabo maqhuphula lamanye amabhomba abotshelwa ezihlahleni eziqintini lokunye okufanayo. Nxa kungagejwa omaqhuphula lamabhomba la kuzakwenza ukuthi abantu bahlale kahle eMosul benelise ukuziphandela impilo. Kuyahlupha ukudinga lokugebha omaqhuphula. Ilizwe leMelika linceda ele Iraq okumangalisayo ekugebheni omaqhuphula libambisana lenkampani ye-Janus Global Operations. Wathatha inyanga eziyisithupha ukuthi kugejwe omaqhuphula phose bonke eDawasa Water Treatment Facility. Okwamanje abantu abasebenza kuleyo ndawo sebesenelisa ukucenga amanzi ngemfanelo. Indawo le yiyo eyinhliziyo yeMosul. Abantu bakha khona amanzi okunatha njalo lokulima okujiyeneyo. Njengoba indawo le isisebenza ngemfanelo, sokumele ukuthi abantu abasuka duzane leMosul ngenxama lochacha awe-ISIS babuyele emakhaya abo. Belilalele umbiko oveza imibono yeMelika.
Siyabonga. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwamhlanje. Wayengumphathi ntambo wezabelo umnumzana Sevia Kasukwere wayebaleke elizweni nyakenye uphindele ekhaya lamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo, igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.